amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamantshi eTrade God Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edale mhla ka-16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedale likamantshi eTrade God Building igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butcher Dube uchaza impumela yedale.
Sesiphuma khona ekhodi kathesi besile zibotshwa ezingu-9 bayitheswa icala kuthiwa yi-public violence. So singenile ke ekhodi sa-appear, I think ngu-provincial magistrate kuthiwa ngu-Sangster, Mr. Sangster, umshutshisi bekungu-Terry Chakabuda. So hayi siqhubile ngenxa yokuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni ethu. Sicelile ke kumantshi ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe. Ngemva kwalokho ke sesizabuyela ecourt futhi nge-Tuesday next week sesisiyakwenza ama-bail applications. Akukho okuningi okwenzakeleyo namhla-ke ngaphandle kwakhona lokho. Ngiyabonga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSibongile Banda, uTinos Nkomo, uMongameli Mlotshwa, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube babotshwe izolo kuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotshwa, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusanjalo umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasotsha ahlomile ecalwa ngokutshaya amapholisa entabeni yentabazinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Sibushe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina loPatton Mcwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina loCaba sitholakale sitshaya amapholisa labantu bakaFloyd Ambrose entabazinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okundanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka, abantu bomthetho, ngoba yimi enga-adressa amapholisa ngisithi abangabi selectively ngabe kukhethe umthetho, ngoba sisisho ukuthi uAmbrose nguye isigangi ohlukumeza uDevs. Bakuzwisisa babuyela, kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapholisa layo uFloyd. Kanti kusegcekeni futhi ukuthi kusho ukuthi izolo ngo-12 ekuseni ebusuku befika endlini bebelanje ukuzoganga nanku bekungamasosha lamapholisa bethwele imbhobho. Kambe-ke sengithathwa njengombulali kumbe isiliwo okuthiwa ngilande ebusuku. Okube ngiphoka kimi ukuthi hhayi laba bantu bebezoganga empilweni yami, weza bebezongibulala kumbe bebezongikidnapha ukuthi ngivele ngingabonakali.
Ilunga lebandla leZANU-PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into enziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebele nto yabo ade begijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa ke ukusuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station benze kona kabakwenzeka ukutshisa amathaya, ukutshaya izimota lokunye okunjalo. Akusikho, akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo. Liyaba lilizwe bani pho nxa sesisenza umathanda onjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa ukuchaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilikhuni. Lamhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasotsha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.